Bekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lezaphu emzola izakhamizi zelupane wesi zithi sokuyiminyaka edlula engamashumi amathathu zisetshenziswa ngumongameli Robert Mugabe kodwa ngemva kokuvota azitholi lutho oluthuthukisa isigaba. Umgcini sidlalo wezaphu eMartin North umnumzana Lord Kupe uthi umongameli kehlukane lokufuna ukusebenzisa abasakhulayo besigabeni.
Ama-interface la nxa siwakhangele thina nxa sisithi siyawahluzisisa sibona ukuthi uthi ontanga bezombuka ukuthi yena usegugu ongakanani njalo ufuna ukubasebenzisa. Usebenzise thina ama-ovet lezakhamizi ezindala sesiya kubontanga. Sithi kayehlukane labontanga laba ngoba lapho abasakhona ubasedongeni.
Mnumzana Nkululeko Nyoni uvumelana lokhuphi ethi kanti vele ufuna ukubusa kuze kube nini.
Sithi phansi lakho asifuni la kukuzwa and kakuyekele khonoko kuze kanti yena ufuna ukubusa azafike ngaphi. Kusho ukuthi khonoko akutshelwa ngumama uGrace kakugcine njalo kungumphako kuye kusasa ngoba usehlulekile 37 years ekhulu esenza into ezingalancedo. Ngiyabonga.
Esinye njalo isakamuzi umnumzana Joseph Mpofu uthi Mugabe kayephumula wabasebenzisa kwenela.
Hayi, lokho vele yinto engaphandle komkhuba lakuNkulunkulu. Akulunganga ukuthethezisa umntwana endaweni enjalo. Hayi, kayekelani lakho abantwana bazenzele okuqondileyo balandele imkhuba abayiphiwa ngabazi. Into le vele ibuhlungu kakhulu. Asiyithandi vele. Nxa esebona ukuthi sesehluleke kahle ahlale phansi njengoba abantu sisithi nakasuke ahlale phansi. Kulokuthi ethatha abantwana abasebenzise funa ukuthi abagqilaze futhi njengoba kugqileza thina abadala abazali babantwana.
Osakhulayo uMehluli Ndebele uthi imihlangano leyo ingcolile njalo bayadubeka abalamsebenzi sebebhoda lezikhoni.
Hayi, vele ingcolile kakhulu, kayekele lokho vele, asifunda kukuzwa lapha. Ngoba sihlupheke kakhulu ama-youth, sithwele nzima, sisakwazi ukuthi sesenzeni. Sesibhoda lezikhuni emakhaya, singathi sesizibhonda ngenxa yokuswela imisebenzi. So Mugabe, hlala phansi, yekela lokhu, akusakulingananga, sukhule kakhulu.
Kuthi umnumzana Nomeni Dliwayo esinye njalo isakhamuzi semzola uthi leyo mihlangano abayifuni, wehluleka ukuvumelana labo. Uzavumelana kanjani labasakhulayo?
Asifuni. Asifuni imhlangano leyana enziwayo eyokurobha yobusela. Ya, yikho ke nxa kwehlula ukuthi awelelane lathi thina bazali, kutsho ukuthi angawelelana labantwana njani, ethatha abantwana ebasa engozini. Yikho engokukhulumayo.
Umongameli Mugabe useqhube imihlangano emihlanu ezigabeni ezinhlanu labasakhulayo. Usesalelwe ngemihlanu lapho ajonge ukudinga usekelo kukhetho lomnyaka ozayo kwabasakhulayo phansi kohlelo alubiza ngokuthi Youth Interface, egcwalisa uhlelo lwebandla elibusayo abalubiza ngokuthi yi-Generation of 40 ngoba abasakhulayo baningi njalo balakho ukuvota ngobuningi banqobe. Iningi labantu liyayisola limihlangano ikakhulu abadala kunye labalwa impi yenkululeko bethu Mugabe wabasebenzisa isikhathi eside kodwa engagcwalisi izithembiso. Nanko esekuqambukela abasakhulayo abangazi imigqa yakhe. Umhlangano we-Youth Interface olandelayo wenzelwa enkabazwe. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngingu Praxedes Jeremiah.